siyabonga jonga lichona njani makhaya siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 11 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yesectionalism yaqalisa kudala indaba yamadlangothi. Kodwa isisibawe singakhumbula kudala ngakule ndaba kazwopo labo lokhuzeni kabongu emajinga eqalisa ngakathesi.
Kambe izinqumo zedale lePolitbureau yabandla leZANU-PF zizaletha ukuthula kuleli bandla na?
Kusasa ke sizabe sise engundu engundu center si addressa khona ke ukuthi ngela ngelandelayo ke sizabe sise mashaba okuhlana ukugocela lemasingo eTown.
Umkhokeli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi kulihlazo elikhulu ukuthi bandla leZANU-PF lenze umongameli Mugabe lenzele umongameli Mugabe idili elizabiza izigidi lezigidi emaswingo. Izizalwane zeZimbabwe kwele Botswana ezibotshwa kwele South Africa zingela maphepha afaneleyo sokuzamele zithoniswe kungakedlula amalanga amabili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leZANU-PF kanye labakhokheli baleli bandla izolo bebekhangelele ukuthi ukulwisana okukuleli bandla kuzafika komlindi yacina ngemva kokuba amaxuku alwisanayo efungelane iJoyi. Elinye icele lisithi umhlangano obuqoqiwe luhlangothi lwabesifazana kawusoze wenziwe. Ngemva komhlangano loyidale leZANU-PF Politburo lihlangene laphuma lezinqumo ezimbalwa ezijonge ukuphozisa amalangabi enzondano akhanya eqhubeka kuleli bandla. Enye impumela yalomhlangano igoqela ukungathukani ngobulembo be-internet. Kuhlaziywe njalo udaba lwendlala elizweni kanye lohlelo lwezim asset. Kodwa ukufuthelana okusebandleni akuzange kuphathwe kabanzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona kathesi ingxabangxoza yangikhona lokhu eqhubeka isiya phambili siba wesi. Xa sibona indlela abakhokheli abezanu abathize indlela abalwa ngayo sebesika la kumaphephandaba basizwe ngendaba zabo umtshwanga labomoyo indlela abasesilwa ngayo sibili sitshengisela ukuthi into azimanga kuhle sikuthethisana sibili phambi kwabantu sokungani vele abahloniphi njalo abalandaba lama-structures abo.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaphetha njani njengoba siyabona ukubana umongameli Mugabe ungani kakuqedisisanga uphonga ukukhuluma nje lapha lalaphayana, wena ubona ngani kuzaphetha kanjani?
Ya indaba yesectionalism yaqalisa kudala indaba yamadlangothi. Kodwa isisibawe singakhumbula kudala ngakule ndaba kazwopo labo lokhuzeni kabongu emajinga eqalisa ngakathesi. Kodwa vele ngakusuka lama-sections yaqina more ngoba kuyamncedisa ukuthi abantu bekhange bebelokhu belwisana bangabi le ndaba lokuba ngabakhokheli. So indaba nale yefactionalism iyamnceda yena ukuthi abe strong. Kodwa zona nxa engasekho laphana kuzaba nzima ngoba abantu laba bazakula bebulalane xa engasekho le kuza vele ngimpi la engaqedakaliyo khona phana sebelola isikhundla engasekho yena.
Kathi kungakwehlulwa yini eZimbabwe? Uyamswela yini umongameli Mugabe angathi halo mfuna athathe isikhundla sami nxa ngasekho?
Ya mbona zenini ukhangelele ukuthi nxa ungaba lo muntu njalo kube ngumuntu oyisihlobo sakhe ngongumntanakhe ngoba mbona zani ngathemba abanye abantu ubona zani bengamhlamukela phambili nxa sikhangele okwenzakala kuboZambia angithi sengxenye ubona zani engakhetha omunye umuntu umuntu ona engamhlamukela kusasa njengoba kwaziwa sibili ukuthi kulamacala amaningi kulamacala ombhuqazi wemathebeleland kulamacala ombhuqazi woku-2000.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje abasekeli bebandla leZANU PF kanye loZulu bathi badaniswe indlela uMongameli Mugabe aphathe ngayo lolu daba. Kubika uMavis Gama.
Abanye bathi kumele uMongameli Mugabe lenkokheli yebandla lakhe bakhuthalele ukudinga indlela zokuthuthukisa umnotho welizwe lokuphathisa ngesikhathi sale ndlala ilizwe libhekane layo, hatshi ukube lokhe kubangisanwa izikhundla ilizwe lisiya nganxele. Bathi ukuphoselana aqatha lokhu sekufike kusibanga esibi njalo kungaphathisi intuthuko yelizwe. UZulu okhulumisane le-Studio 7 uthi akufunayo ikubona inkokheli yeZANU PF iphatheka kumbi yokudinga indlela ezingathuthukisa umnotho welizwe lezingasetshenziswa ukudinga ukudla ngalesi sikhathi sendlala. Inkokheli yelinye lamabandla aphikisayo uDr. Uriah Izembe we-Democratic Party uthi kungamangalisi ukwenza kwaMongameli Mugabe kungekho vele abengakwenza ngoba kutshetshezelwa nguye ngasese. UZembe uthi kungamaqhinga kaMongameli Mugabe athi ahleze wasebenzisa sikhathi sonke ukucatsha ngabanye abantu evoxa umumo ngabomo ngendlela yokuba ale esesikhundleni akiso abanye bephethe bedlephana. Lokhu kusekelwe ngunobhala jikelele webandla le-People's Democratic Party, PDP, uDr. Gordon Moyo, othi ukube lokhe zithukana sikhathi sonke lezi nkokheli akusizi lutho ngoba kubuyisela muva imizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe. Umoyo uthi endaweni yokube lokhe kuphoselanwa amagama aqatha, kumele kube yisikhathi sokuba uhulumende weZANU PF asebenzelane laye wonke umuntu ukudinga indlela zokuvuselela umnotho welizwe.
Phakathi kwethu ke kukhona abantu abale experience enjalo, lakwamanye ama-parties bakhona futhi abafisa lokuthi iZimbabwe iphume phakathi kodaka lohlupho lokuswela imisebenzi, ama-industry ephela, imikhuhlane, konke labo president asebephelile. Yikho ke sokuzima elizweni leli.
Umnumzana Gift Siziba ngomunye wengcwethi kwezombusazwe ezisole ukwenza kwaMongameli Mugabe. Usizibe uthi besingekho lesi sizathu sokubuthanisa abalandeli bebandla belethwa ngamabhasi angamathumi ayisithupha emhlanganweni wokuncoma uMongameli kumisebenzi ayiqhube ngesikhathi engumgcinisihlalo womanyano we-AU ngoba kungekho okubonakalayo athe akwenza kumanyano lo.
Manje sikhangelele khona ukuthi sehluleke kakhulu njengeZimbabwe ukuthi simeke sure ukuthi ama-human rights aphakanyiselwa phezulu, amalungelo abantu sehlulekile thina i-Afrika yonke jikelele.
Owake waba ngumsekeli kaMongameli unkosikazi Joyce Mjuru engaphiwanga ithuba lokukhalaza kulandelwa indlela zebandla, kodwa uthi uMugabe nguye lamhla osengothi abathukanayo laba babokusa udaba lwabo kudale elithonisa amacala kubandla, hatshi ukukhulumisana ngendlela zakulezi nsuku ezobulenjini. Uvusa Muzi Moyo ongunobhala kwezokuhanjiswa kwemibiko kuhlangothi lwabontanga ebandleni le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai uthi okwenzakala emhlanganweni wayizolo esigodlweni seZANU PF eHarare kungeyisikho bekukhanyelelwe nguZulu.
Kathesi esikudingayo sikhangele inhlupheko ezihlupheka ngabantu beZimbabwe ukuthi sonke sibambane.
Umqondisi wenhlanganiso yeSouthern Western Region Gender Networks, SWEGIN, unkosikazi Chelesile Nyathi uthe kudingwa nguZulu weZimbabwe kakhulukazi abesifazane yikuba inkokheli ivuselele umnotho welizwe.
Ngumuntu phela oselomuzi wakhe, nxa kungumuntu owazalwayo kumele ukuthi ngabe usumponti kathesi awusamnakekeli, uselabantu abakhe usezimele yedwa lapha, but nalokho esihlupheka.
Bakhona abathi kuyadanisa ukuba ngabesifazane abasetshenziswa sikhathi sonke ukutshetshezela impi lapho uMongameli Mugabe efuna ukufeza izifiso zakhe, kanti abalahlele le nxa esekutholile akufunayo. Unkosazana Virginia Phiri ongumlobi olodumo uthi okufunwa ngabesifazane yikuba imihlangano yalolu hlobo isetshenziswe ukukhulumisana phezu kokungenziwa ukuguqula isimo kwezomnotho ukuze banelise ukunakekela imuli zabo.
Sinyathela ngapi kanti vele siyaqila nangoba wasiqilani.
Uthi uZulu umangaliswe yikungazihluphi kwaMongameli Mugabe ekuthini akhuze ummeli weHurungwe East edalele ephalamende unkosikazi Sarah Mahoka lapho ehlambaza enye inkokheli okubalisa umsekeli kaMongameli Mugabe umnumzana Emerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Oh. sizalethulela lolu daba kabanzi kuhlandla elilandelayo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Thiyani indlebe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkhokeli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi kulihlazo elikhulu ukuthi ibandla le-ZANU-PF lenzele umongameli Robert Mugabe idile elizabiza izigidi lezigidi emaswingo okwisigaba esilabantu abaziinkulungwane lenkulungwane ababhekane lendlala embi. Idili leli lizakwenziwa kumalanga alandelayo uMugabe ethakazelela iminyaka yakhe yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lambili 92 years. Embikweni wethu lweyisikhulumeli sakhe namhla umnumzana Tswangirai uthe ukwenzela idili leli esigabeni semaswingo kufana lokwenza umthimba emfeni. Yena uTswangirai uqhubeke ngemihlangano yakhe emaswingo namuhla lapho azise abasekeli be-MDCT ukuthi ibandla lakhe lizimisele ukusebenzelana lamanye amabandla aphikisayo emizameni yokususa uMugabe embusweni kukhetho luka-2018. Imihlangano le iyaqhubeka kusasa. Sixhume umqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Petnico Pepe wachazisa okuningi.
Siqaliseke imihlangano eMaswingo Province. Umhlangano wokuqala besilawo eBikita endawona okuthiwa kuse eMukore lapho kade kulabantu abaphose abadlula 3000 izolo belo. Namhlanje ke besikogudu kogudu kuthiwa kuse Dabure kade sikhona njalo kade kulabantu ke futhi abadlula ke 3000 kade sikhuluma labo. Kusasa ke sizabe sise eNgundu eNgundu Center siadressa khona ke ukuthi ngelangelandelayo ke sizabe sisemashaba okuhlanga ukugocela le Maswingo iTown bese kusingela ngelandelayo njalo ke bese sifika ke eChiretsi esiyabe siadressa khona ke khona ngale. Into esizitshela ke abantu lapha ntukamili ukuthi bakithi ilizwe liyalibona ukuthi lingaphi libulewe mbani njalo selifike sibangeni selinganani ke ukuthi akungagcina kungasalungiseki lutho ke. Sinika abantu izibindi sibatshengisa njalo lokuthi iparty yona le ZANU eyiyo ke eyenze ukuthi umumo wempilo zabo ube yilokho yikho khona ke. Yibo abantu okufuze ukuthi baphunyuzwe ke ngoba kabasenelisi ukuthi babuse ilizwe balungiseke ezomnotho welizwe. Siphinde sitshele futhi njalo abantu ukuthi bakithi kulendlala thina kasisoze siqalise ukuthi sithethisane lalabo abangasinceda njengalokho esiyasibone kusenziwa yizanu. Sizazama ukuthi sisebenze labo ukwenzela ukuthi-ke basincedise endlaleni ukuthi abantu bangabi le ndlala. Bese sikhuluma-ke njalo ukuthi hayi bakithi umgabo usegugile.
Bathini bona abantu nxa libatshela ngalokho sikhangela indlala ekhona elizweni okwamanje kanye lobunzima nje bempilo?
Abantu bayathokoza ukuthi hayi nxa i-MDC isesekhona isithembisa njalo ukuthi khona-ke hayi bazimisele ukuthi bancede-ke imiphefumulo elambileyo bancede-ke abantwana abadinga imisebenzi. Ungakhangela abantwana abaphuma ezikoleni baningi kakhulu, baphuma ema-university baningi kakhulu, lalabo abangafundanga bayawufuna umsebenzi phela. Sikhangelele ukuthi-ke hayi thina nxa singangena sibone ngathi singenza okungcono ngoba thina-ke njengoba sakhizwa ukuthi singabantu bamakhiwa sizasebenzela ukuthi abantwana bathole imisebenzi, sizasebenzela ukuthi abantwana bavulele bathole ukudla njengoba vele besitholisa ukudla nasilamba ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe babe lakho ukuthi baqalise ngalo.
Umnumzana Petnico Pepe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT sixoxela esemaswingo. Umthetho ndaba wakwele South Africa siyethule isinqumo sokuthi bonke ababotshelwa ukuba kulelo lizwe ngaphandle komthetho sokumele bamiswe phambi komthetho ndaba kungakedluli amalanga amabili. Kungehlula lapho umthetho ndaba lo uthi kuyabe kumele bakhululwe. Lezi zindaba ezimnandi kuningi lezi zalwane zeZimbabwe kanye labo kwamanye amazwe abahlezi bebotshelwa ukungabi lencwadi ezisemthethweni. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ngokutsho kwesinqumo leso sethulwe umthethwandaba weGauteng High Court, yilo bangubani obotshelwe icala elihambelana lokuba selizweni ngokungekho emthethweni kumele asiwe emthethwandaba kungakapheli amahola angama-48 hours. Lesi sinqumo sithi njalo lowo osekuthiwe ngumthethwandaba kavalelwe kufanele aphindiselwe kubo kungakapheli insuku ezingama-30 days kumba buyiselwe emthethwandaba. Nxa kwedlule kokubili lokhu isinqumo somthethwandaba sithi akakhululwe. Igqwetha lenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu kwele South Africa, eye Lawyers for Human Rights, eyiyo eselolu daba emthethwandaba, umnumzana Wayne Ncube uthi sibathokoze kakhulu lesi sinqumo. Iningi lezalwane zeZimbabwe eseSouth Africa bezikhala ngokuthi zifakwa esitokisini okwensuku eziningi loba amaviki zingakasiwa elindela lapho ezihlala phose inyanga ezimbili zingakaphindiselwa emuva okuyinto enziwa zingafikanga emthethwandaba. Labo abalencwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni abatholakala bengazithwalanga labo bathi bayavalelwa okwamalanga izihlobo zisaliswa ukubalethela lezi ncwadi ukuze bagcine bebhadala imali yesifumbathiso. Umnumzana Ncube uthi lesi sigwebo siletha indaba ezimnandi kuzalwane zeZimbabwe labo bonke abanye abavela kwamanye amazwe achiyeneyo. Uncube uthi lobanje bephakathi kokusa lesi sinqumo emthethwandaba wesisekelo sombuso ukuze sibe ngumthetho abakhangelelanga ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya lusephule. Uthi njalo loba lolugatsha lungaphikisana laso emthethwandaba wesisekelo sombuso kabathandabuza ukuthi umthethwandaba uza kusemukela lesi sinqumo njengoba kuyiyo vele indlela umthetho othi kuphathwe ngayo izalwane zakwele South Africa eziyabe zibotshiwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwelanga lezithandani ele Valentines. Tumelani i text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu ababili abangenisa abantu ongekho emthethweni kwele Turkey babotshiwe namhlanje beseteswa icala lokubulala abantu abane. Umphathintambo wezomvikela kwele Melika umnumzana Ash Carter lamhla ucele amazwe ukuthi amanyane kulwisaneni labahlamuke be-Islamic State ukuthi baphathise ngemali la mabutho emkhankasweni wabo. Njengokwethembisa kwethu sesilethulela udaba lokulwisana kubandla lezano PF. Ukuhlaziya lolu daba silomnumzana Thembi Nkosi Sibindi owebandla le-MDCT endawonye lelunga le-Central Committee yebandla lezano PF njalo elilunga letale le-parlamente uxolo ilunga le-Central Committee yabandla lezano PF umnumzana Joseph Ngwe Chuma onguye osungula lingxoxo.
People libre izolo ibingayazanga ngehlala ukuthi cha umuntu uqoqa umuntu ebeyohlabela indaba zabo ebezifake ku agenda yabo kodwa kunoka ukuphumela kumina yakuthabela kakhulu ngoba abantu bonke umongameli wethu kuphuma ukucaca kakhulu ukuthi no alimfikeke into lezi zabafaction anisisi ndawo kodwa sifake amandlethu ekuvuseni umkolo wethu welizwe yabo ungumqoka kakhulu kunkulunkulu.
Baba Sibindi, wena labanye bonke kade likhangele lilalele ukuthi kuzaphumani. Okuphumileyo lapha libona ngani uqhakathekile yini kumbe belikhangelele okunye? Nxa sikhangele ukulwisana kade kusenzakala kubo Twitter ku social media la phakathi kweziphathamandla zeZANU-PF.
Thina indlela esikhangele ngayo, sikhangele ngamafastela, sikhangele okwenzakalayo kuZANU-PF. Sibona ngani umsindo wabo lowo, lokhu siyaphambili phela ngokukhangela ukuthi iZANU-PF ngabona bonke abantu abalengqondo abalalelayo ababonileyo vele khona bezaxotshwa abanye. Nxa uzile i-statement esisithi khona omama besithi khona kumele kuma-vice president angu-2 khona kumele kube nomuntu okumama, kutho ukuthi ngokukhangela kwethu ukuthi kuphela lo munye lo ongade esemsindeni lo naye ofuna ukubangisa bazamkhipha kuphela.
Baba Chuma, uyayizwa indaba? Abesifazana kumbe ngithi uhlangothi lwabesifazana lubiwa luchochozela ukuthi omunye wabasekeli bakamongameli kumele abe ngowesifazana. Yikho-ke kuzahamba bani khona lapha phakathi kwababili bona laba abakhona?
Bafuthi ephumile ingelo lo emdlalweni wabakhulu laphana yiona bathe khona bona. Thina lapha sikhokhelwa i-one center of power ukuthi amandla wonke siwafake endaweni eyodwa. Ngakho-ke into bazenofakelana yinto kuphela le mvumo ekufaka abantu ezikhundleleni ezinjalo ezangongayisi asiyo nto engingakhuma ngayo mina wanoma zifise ngibe ngizisho ubani. I-one center of power lana yiyo kuphela elelilungelo akodi sihambelana ne-constitution.
Kodwa-ke liyavuma abantu bezani ukuthi kulokulwisana okukhona okwe-factionalism ekhona njengoba sikubonile ku-social media?
Baba, ukulwa vele kukhona, akusoze kwavuma kwathi kwaswelakala. Khangela kathesi ukudabuka okwenzekale ku-NDC from kusuke ngezimeni kwasuka o-Job Zikhala, kwasuka oMbithi, kwasuka uMangoma, waba lama-MDC bakasengu-20 yabona. Yikho kwaba kuthiwa yi-factionalism ukuthi abantu abavumelangi yento. Lathi-ke thina singcono kodwa yikuthi na noma sisila sinjalo sikaku-one umbrella iZANU-PF asikaphumi noma ukulwa vela kusezikuhlela.
Kodwa kuhle yini? Yinto enhle yini?
Yinto embi ngoba into yonalana nxa sokuliwa kunjalo abantu kabasafaki i-energy yabo ukuthi nawe esebenzele umuntu sebefaka i-energy yabo ukuthi bebela kube ngidifeni. Yikho bona umongameli ekuphume sesobaba wathi no into leyo eyenzayo imbi ake niyekele ngoba ayisisindawo ayisiniki ukuphucuka iyasilimaza ngoba instead yokuthi bona ngisifake mina isikhathi sami le-energy ukuthi ngithuphukise ilizwe lakithi sengifake isikhathi sami ne-energy yokuthi lokudiza omunye ngilimaza omunye kumbe lami ukuzivikela abafuna ukuzi-attacka manje khonaphana isikhathi sentuthuko siyavela ngayo. So yinto embi kakhulu asiyifuni.
Baba Sibindi, kuthiwa la ngini ngapho kukhona khona lokho kokuxabana?
Uyabona wathi khona umbazi omubi nxa ebaze wakhekisa ublenisancwele sakho ukuthi yiswade sibuthungu. Yikho kuthiwo nguchuma. Nxa kuxatshanwe ku-MDC bathi yisplithi, thina ku-MDC asilasplithi. Utentayibithi wawona waxotshwa ephathini. Kwazobuya uMangoma bawona lo tentayi baphuma ephathini. Ngale kuzano kungaphuma umuntu kuthiwa kaphumanga uxotshiwe. Ngapha kithi kuthiwa isplithi bona abasplithi. Khathesi ungakhangela kwelakithi eZimbabwe iphathi eyiyo estable, iphathi ephilayo, iphathi esebenzayo kuground i-MDCT yiyo ekhona kuphela ele-directing esikwaziyo ukuthi sifunda kwe-government. Ubaba uChuma uyala ukuvuma iqiniso njengomuntu omdala uyalivuma ukuthi kulokulungisana kwezamaphilo. Osoyikho owakhipha omama uMjuru phandle, osobe ufuna ukukhipha uMnankagwa phandle, yikho ukulwa abakwenzayo. Bexatshaniswa ukuthi umdala naye umongameli wabo kafuni ukuphuma esikhundleni e-92 kwabe kuthiwa ngumuntu ohlakaniphileyo kwafika komunye omncane phela ukuthi atate oku but iyayalela esikhundleni.
Lo ngumnumzana Thembi Nkosi Sibindi owebandla le-MDCT obekhuluma endawonye lelunga le-Central Committee ayebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma olelunga njalo letale le parliament bebexoxa lo Praxedis Jeremiah we studio 7. Abomdlalo wenguqo bathi ukubhubha kobe ngomgcinisihlalo wenhlanganiso yezifa esigabeni sakobulawayo Washington Stole Chimanda kubisela emuva kakhulu inqubela phambili yalo mdlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma enkonzweni eqhutshelwe ebandleni le-Assemblies of God elokitshini leluvivi phambilini kokubekwa kukaStole. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yezifa u-Omega Sibanda uchaze umuyi njengeqhawe lomdlalo wenguqu.
Uba uStole
ngesikhathi ebhubha uStole ube ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yezifa edolobheni lakobulawayo okuyisikhundla angene kuso ngemva kokunqoba uHorace Ndubiwa ngomnyaka ka-2014 ngaphansi kwenkokheli yakhe isigaba sakobulawayo senelise ukupha imivuzo kumaqembu kanye labadlali abadlala kwisigaba sikadivision 2 lo 3. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uGift Banda yena wayengumnikazi weqembu lenjube Sundowns uthe uStole ube yindoda ethembekileyo njalo engumuntu wabantu.
Ubaba uStole in football he was a kingmaker. He was a man of his word. Wayesi my city ngihambalawo wayehambalawo ngempela uthemba yikho lobona abantu bebaningi adlala namhlanje ngemsebenzi ubaba uStole.
Ngesikhathi edlula emhlabeni uStole ube leminyaka engamashumi amahlanu lane 54 njalo ube ngumbalisi yesikolo seMakhandeni Primary. Ukufa kwakhe kuza ngesikhathi ugatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa lusithi luzasungula inhlelo ezikhuthaza ukuba ezemidlalo zisabalale zidlalwe ngabokhekhe kuwo wonke amagumbi amane elizwe. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yezifa uSpanda uthi bona bebekhangelele ukuba uStole nguye ozathungamela lolu hlelo kobulawayo.
Ibhola lesiqala ukuthiwa igrassroots. Igrassroots yikho esikhuluma khona amajuniya. Amajuniya zitholakala kukhona eyakutho. UStole ebholeni lesebenza kodwa bekwenza isimanga. UStole wakwenzekela ezikhampi is the only one that is vibrant junior club.
UStole ubhubhe ngolwesihlanu mhla zinhlanu kunyanga kaNhlolanja njalo ubekwe emathuneni e-West Park ngolwesibili ekuseni. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Black Mambazo basihlabela kamnandi begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MTCT Mnumzana Morgan Tswangirai uthi kulihlazo elikhulu ukuthi ibandla leZANU-PF lenzele umongameli Robert Mugabe idili elizabiza izigidi lezigidi emaswingo lapho kulozulu olambayo. Kwanelo walamhlanje, olivalelisayo, muntungamili nkomo, lilani.